Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe amabandla ezombusazwe athiyeneyo agoqela iZANU PF kanye lomanyano we-MTC Alliance aloba amagama kusivumelwano sokuzinikela kwawo ukukhankasela usekelo lokuqhuba ukhetho olulokuthula lonyaka. Ngesikhathi ilanga lokhetho mhlaka 13 Ntulikazi 2018 lilokho lisondela, ibandla leMthwakazi Republic Party seliqale imikhankaso yokhetho kwele South Africa lapho kule nkulungwane lenkulungwane zabadabuka ezigabeni zeMandebeleni ezalanda amadlelo aluhlaza. Kusungulwa ibhanga labesifazane eZimbabwe elilakho ukunikeza amathuba abaningi kwabesifazane ukuthi baboleke imali yokuthuthukisa inhlelo lamabhizimusi abo. Kuhlelo lapho esikhangela ngembali yalabo abancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe, namhlanje sikhangela imbali kamnumzana Love Mo Maduku owebandla ele-NCA. Kwezemidlalo, emncintisweni wenguqu wenkezo yamazwe womhlaba odlalelwa kwele Russia owe-2018 FIFA World Cup, namhlanje kulo mdlalo okhangelelwe ngabaningi ophakathi kweNigeria kanye le-Argentina. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sikhangela ukwenzakala emidlalweni yomncintisano wenguqu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup. Thumelani imilayezeleni ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama laku-6:30 ekuseni kusasa kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.